Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle, siyalambulela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 5 kumabasa 2019. Igama ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Abala kudla, abala manzi okusebenzisa kusukisela kulokhu esikubiza ukuthi i-climate change.
Kusungulwa esinye njalo isikhwama sokuphathisa abehlelwe ingozi yezulu lesiphepho esemali engamadola ayizigidi ezingamachumi ayisithupha.
Uhulumende weZimbabwe angakufunda kulokho kwenzakala eRwanda yokuthi ngemva kokwenzakala kwesehlakalo esinjengaleso, okokuqala yikuthatha i-responsibility njengohulumende.
Ele Rwanda linanza ilanga lobhuqazwe owenzakala kulelo lizwe ngesikhathi eZimbabwe lilokhu lingacace ukuthini owalo umbhuqazwe owegugura wundi uzaphathwa njani.
Wait, Kawi. Look out, Masubu. Way, Lonanzelelu. Abantu bonke. Kusukela kwabancane kuzipha kusiya kwabaphezulu ngani.
Kwenziwa isikhumbuzo sikamnumzana Lookout Masuku, yena owayengumkhokheli we-Viyo leZipra. Zonke lezi ndaba lezinye siyalandela. Uhulumende emanyene labo manyano wamazwe omhlaba we-United Nations namuhla basungule uhlelo lokudinga usizo lwemali engena kuzigidi ezingamachumi ayisithupha zamadola emelika, $60 million ezasetshenziswa ukuphathisa abehlelwa ingozi yezulu lesiphepho ele-cyclone Idai. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Imali le ingezelela kuleyo kwebivele idingwa uhulumende kusicelo sakhe asenza ekuqaleni kwalolu dubo esifika phose amadola angamakhulu amabili ezigidi ezilengxenye $234 million. Sekusitsho ukuba ndawonye sizofika phose amakhulu amathathu ezigidi zamadola akwele Melika US$294 million kuleyo edingwa ngabatholisa usizo ukungezelela kuleyo ebivele izosetshenziswa kwezokusiza labo ababhekane lendlala, isimo kwezomnotho kanye lodubo oselulethwe lizulu elinesiphepho elilethwe yi-cyclone Idai. Embikweni wakhe awethule emhlanganweni lo owenzelwe emahofisini e-UN eHarare, ummeli we-United Nations kuleli umnumzana Bisho Parajuli uthi lokhu kwenziwa ngemva kokuba uhulumende akhalaze ukuthi udinga usizo lwesiphangiphangi lwezigidi ezedlula kancinyane amakhulu amabili $234 million oluqondiswe kubantu abedlula kancinyane izigidi ezimbili $2.2 million kubangelwa isimo kwezomnotho emadolobheni lemaphandleni. Uzulu weZimbabwe wemukele ngenjabulo lelinyathelo eselithethwe ngabe-UN ukusungula inhlelo zokubuthanisa imali eqondiswe ekutholiseni usizo kulabo abawelwa ludubo ngemva kwezulu le-cyclone Idai. Oqhuba umsebenzi wezokuhlaziya enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, umnumzana Bekezela Gumbo uthi kungumqondo omuhle lo osuwenziwe ngabe-UN bemanyene lohulumende weZimbabwe kanye lezinye inhlanganiso eziphatheke kwezokutholisa usizo kuzulu.
Lwenxa abantu bexabana, abantwana mase begula, umama nayo kanjani, siyabambana njengabantu sincise ukuxasha ukuthi abantwana besile. So mbonani ulinyathe elihle ngoba baqakathekisa impilo yomuntu ukwedlula ingxabano eziba khona, ukukhuthana okukhona okwenzakalayo phakathi kwamazwe.
Ugumbo uthi liqakathekile inyathelo lokubuthanisa imali yokunceda abehlelwe ludubo olulethwe lizulu lesikhukhula le-cyclone Idai ukubavikela kwezinye ingozi ezifana lemikhuhlane ebalisa eyesihudo.
bakunga sayi zwanga njalo abantu labana wakile lapana gatezi soba wisele kulawa mkushane ezikudo sabala njizwe lungu suwa nginye disaster futhi mbona nukube zinyatele kishibuti kia dinga sili kuta bantu bebeke gachana ukunga zwani lukiana bebambani
uku kanyela la ucele lokuba asizwe uzulu otshelwe ngamabele emasimini kungokunye ugumbo athi kuncomeka kakhulu umqondisi wenhlanganiso esebenzelana lozulu emaphandleni ye-Growth Edge Development Program Zimbabwe umnumzana Zisunko Ndlovu ngomunye wabasekelele elinyathelo elithethwe nguhulumende labe-United Nations
sibona ukuqakathekile ukuthi imali leyi ibe imali njalo eyayenelisa ukunceda abanye abasesigabeni esitshiyeneyo eZimbabwe ilizwe lonke jikelele especially ikakhulu abasemaphandleni sebeqala ukukhala besithi abala kudla abala manzi ukusebenzisa kusukusela kulokhu esikubiza ukuthi i-climate change.
Leli nyathelo elithethwe nguhulumende lokudinga lolu sizo kusesemasinya uZisunko Ndlovu uthi kungeliqatheke kakhulu. Lo mhlangano owenzelwe emahofisini e-United Nations ungenwe njalo ngabenhlanganiso ezitholisa usizo kanye lezisebenzisana lozulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abantu abahlaselwa lizulu lesiphepho eChimanimani East esigabeni seMutswangwa kuward 23 batshone bemelele ukudla obekuthiwa kuzalethwa ihelicopter namuhla kodwa lize latshona kungabuyanga lokho kudla. Ukansila walindawo umnumzana Joel Dumakwezu uthi ihelicopter ezileyo iphelele ikliniki lapho echiye khona ukudla okuthiwe ngokwalikliniki. Ngokunjalo uDumakwezu uthi uzulu weMtswangwa udanile kakhulu ngoba esifa ngendlala. Kodwa eChipinge esigabeni sakoCheche lapho uZulu abekhala khona ngokuthi ukudla akufiki ngemfanelo. Umuma ubikwa usunganeno njalo abantu abaningi sebethola uncedo olubanzi. Sixoxele omunye wabantu laba unkosazana Salimlambo.
Singatho kwakathesi ukudla sokufika ngcono, imigwaqo futhi sivulekile, amanye amadolobho selungisiwe. So ukudla okuningi kufika kuhle. Kodwa inkinga esiyibonayo ekade siyenzakala yukuthi ukunikwa kokudla yikho kade sokuhlupha ngoba abantu bebenikana ngokwazana lokuthi umuntu usupporta iparty it. Kodwa ukudla sibili sifuna ukubonga kakhulu bekufika kuhle kuningi le mpahla lengubo sibili sithanda ukubonga ngoba izinto besizithola.
Udaba lokubandlululwa kwabanye kuphiweni ukudla lapha lusaqhubeka yini? Kumbe solunganeno
ngingathi solulungisiwe kodwa bakhona abangathi basakuyenza kodwa akusafani lamaviki adlulileyo okuthi abantu abaningi bebengatholi ukudla ngendaba zona lezi kodwa okwakathesi sibili abantu bebezama ukuthi benike wonke umuntu ukudla. So ngingathi okwakathesi iningi labantu abaswelayo belithola ukudla kulela labo kade bengatholi ukudla ngenxa yokuthi indawo akade beyizo bekungafikeki. Okwakathesi indawo zakhona sokungathi sokule migwaqo efika kithi. So singathi okwakathesi abantu abaningi sebethola ukudla.
Abakhukhulelwe imizi yahamba yonke bayazithola ingubo batholile lamatende lapho abafihla khona amakhanda.
Yes, ngathi iningi lakhona bathole amatende, abanye bathole ingubo, abanye lempahla bazitholile kodwa bebelokhe bekhalela ukuthi itende lingaba yinto yokuthi ungasihle kwakathesi kodwa bakhalela ukuthi ngabe uhulumende kumbe ezinye inhlanganiso ezithathisayo zingakwanisa ukuthi bayakhele izindlu ngokuphangisa ngoba sebesesabele ukuthi umqando sizabuya sizoqalisa umqando lo. So bebekhalela khona lokhu ukuthi ngabe bengathola usizo lokuthi beyakhele izindlu kodwa hayi amatende lengubo bebekuthola sibi.
Unkosazana Salimlambo isakhamuzi sakoCheche eChipinge sixoxela kobulawayo. Kusenjalo inani labantu ababulawa yi-cyclone Idai seliqonge lafika ku-344. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko lokucacisile ilokhu namuhla. Lusithi leli yilo inani eliqondileyo athi elibikwe izolo elamakhulu phose amahlanu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimsqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ele Rwanda linanza ilanga lombhuqazwe owenzakala kulelo lizwe ngesikhathi eZimbabwe lilokhu lingacaci ekuthini owalo umbhuqazwe owegugurawundi uzaphathwa njani. Sokuleminyaka engamashumi amabili lathoba mnemunye kwenzakala lombhuqazwe lapho abohlobo lwesihutu ababulala khona osowabo besithutsi abafika phose isigidi esisodwa i-1 million. Lombhuqazwe waphela ngemva kokuthatha intambo zombuso kukamongameli Paul Kagame ngomnyaka ka-1994. Kusukela ngalowo mnyaka ilizwe leRwanda selithuthuke ukwedlula amazwe wonke asezwekazi leAfrika. Leli langa lizananzwa emhlabeni jikelele ngitsho laseZimbabwe okuza kuba khona lombuthano eHarare ngeviki ezayo. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu esigabeni seMandebeleni ibhetshu likaZulu omnumzana Mbuso Fuzwayo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi kunengi okungafundwa ngele Zimbabwe lalo elaba lombhuqazwe olokhu uzila ukukhulunywa ngawo.
Uhulumende weZimbabwe angakufunda kulokho kwenzakala eRwanda yikuthi ngemva kokwenzakala kwesehlakalo esinjengaleso, okokuqala yikuthatha i-responsibility njengohulumende likhokhelele ehlelweni lokukhumisana umlotha ngeqiniso, hhayi ukuthi lifune ukucwilisa abanye abantu. Ungakhayela eRwanda kule museum enkakhayi zabantu abafayo. ERwanda uhulumende wangikhona unelanga lokukhumbula isenzakalo sona siya okuyinto ezilayo kwelakithi. So ilizwe leZimbabwe mhlazana liza kuvuma njengohulumende ukuthi hayi kwenzakala iGugurawundi yayiyinto embi and njengoba yenzakala asenzeni inhlelo to promote i-peace, to promote this and that, anje kuzaba lokuthula elizweni ngoba nalabo abafutheleneyo kwabantu bafuthelene ukuthi safunawo kanikezwa akula muntu ofuna ukuvuma ukuthi kwenzakala sabulawa asivunyela ukuthi sikhulume ngakho. So konke khonokho yikho ukuthi okwenza abantu beMandebeleni leZimbabwe jikelele befuthelane ngamandla, kodwa uhulumente ngakuthatha ukuthi hayi bantu kwaphambaniseke, sicelani uxolo, sicelani ukukhulumisana umlotha, asibeni lamalanga okuthi sikhumbule laba bantu, asibeni nendlela zokuthi laba abangabekwanga ngendlela ezizo bebeke ngendlela eziyizo, into ezifana nayo kuzaba nokuthula elizweni.
Kodwa siyabona ukubana uhulumende useke wazama ukuthi alungisise lolu daba ngokusungula inhlangothi ezijiyeneyo ezigoqela logatsha lokukhumisana umlotha. Akwenelanga yini lokhu okwenziwa nguhulumende weZimbabwe?
Okwenziwa ngohulumende weZimbabwe kunjengomuntu othenge imota entsha kumbeni umuntu othenge injini entsha kodwa ingafakwanga emoteni. Okudingakalayo okungenza into leyi ihambe ihambe iphumelele ukuthi right to the commission nansiya, why don't you resource it? Uma ungakhangela iZimbabwe Electoral Commission ukhangele these other commissions, iZimbabwe Electoral Commission balezimota balani but laba kabala malesi izinto esiweli kanti kholi ukuthi uhulumende so abana njela yokuthi besinyelela abantu abahlukumezekileyo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngonobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu esigabeni seMandebeleni ibhejuli kaZulu. Kubexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7. Izakhamizi zakobulawayo bezithe gwaqa e-Small City Wall namuhla zikhumbula owayengumkhokeli weviyo lezipra umuyi uGeneral Lookout Masuku. Kunkulumo eqhutshwe ngomunye umlweli wenkululeko omhlophe uJeremy Brickwall, yena ochaze umuyi njengomuntu oqotho njalo owayelobuntu kakhulu. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umnumzana Brickhill owayekhulumisana loGeneral Masuku ngamalanga akhe okugcina uchaze umuyi njengomuntu owayeqotho njalo elobuntu.
He knew that his illness was fatal. When Masukuna was in Goma Maiko, and he faced his death with defiance and bravery. Wabekana nokufa kwakhe ngesibindi esesabisayo. But above all, he was a passionate man. He was concerned not about himself, but about others.
Umqondisi weMafela Trust uMnumzana Zefania Nkomo uqakathekise ilanga lokukhumbula uGeneral Lookout Masuku. Esizwe imbono yakhe.
Ilanga lalimhle likaMasuku ngibona ngani le liveza izinto eziningi ezingancedisa isizwe samaNdebele esingaphansi kokuncindezelo olwathiwa ngamakhiwa lalamhla lokhu esiphakathi walo.
Umnumzana Benny Moyo ongumcubunguli laye ongene isikhumbuzo salamuhla uchaze umuyi njengeqhawe elalilombono wokuthuthukisa isizwe.
Wethu kawe Lookout Masuku we lonanzelelo ngabantu bonke kusukela kwabancane kuzipha kusiya kwabaphezulu nga wayelenkuthazo elonkulu ngekusasa yethu la ngekusasa elizweleni.
Umabhalane jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba semaNdebeleni eye ibhetshu likaZulu abayibo abaqoqela umbuthano uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi balusizi ngoba okwalwelwa ngomuyi sekusenziwa ize ngababusi abakhona manje.
Ilanga lanamhlanje lilanga elibuhlungu ngoba sikhumbula owayekhomanda ibutho lezipra elalilwela ukuthi abantu bebe lejustice lenhlala kahle economically. But ma ukhangele izithukuthuku zabantu bezipra lendlela abantu abaphila ngayo kathesi kuyi-opposite yalokho.
Isakhamuzi sakobulawayo esingene lomhlangano uNkosikazi Beauty Ncube uthi ilanga likaGeneral Masuku libathunuka amanxeba.
Ilanga lanamhla lindokose kakhulu. Yikho ngelanga lanamhla uLookout Masuku nxa simkhumbula kuthunuka amanxeba, kodwa sibuye sisiduduze ukuthi silokho esilezibindi zokumela leyo nto enzima kangaka.
Inhlanganiso ibhetshi likaZulu leHabakuk Trust bebambene bahlele ilanga lokukhumbula umuyi uGeneral Masuku ngenjongo yokulondoloza imbali yelizwe abathi ababusi bayiguqula ukusuthisa inkanuko zabo. Umuyi uGeneral Lookout Masuku wabhubhela esibhedlela sePhararenyathwa eHarare ebhekane necala ayelibunjelwa nguhulumende elokufuna ukugenqula umbuso mhla zinhlanu ngoMabasa ngomnyaka ka-1986. UMasuku waba njalo ngumsekeli kamkhokheli webutho lesizwe lapho ilizwe lithola uzibuse. Wabotshwa ngomnyaka ka-1982 ndawonye loMnumzana Dumiso Dabengwa besetheswa umlando wokuqoqa ukugenqula umgabe embusweni. Ngo-1983 idale le-Supreme Court lafumana ababili laba labanye abasolwa abane bengela cala, kodwa amapholisa abavalela futhi. UMasuku ufe ngomnyaka ka-1986 ngemva kokukhululwa ngoba impilakahle ingasamanga kuhle. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
ku livestock namuhla sixoxa ngokuthokozela okungubandla le MDC ngaphambilini kokhetho lokudinga inkokheli yaleli bandla entsha oluza kwenziwa emhlanganweni weCongress ngenyanga ezayo. Tumelani i-text message kumbe i-WhatsApp unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kwezenguqu lamhlanje imidlalo yeKasulaga Premier Soccer League ingena kuviki lesibili kulimpela viki kulomdlalo okhangelelwe ngabantu abaningi ophakathi kweqembu leHighlanders iBhozo Chilamoya leCape United ngesonto. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma nentekwezi zindaba zemidlalo ngolwesine, umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders uBikthemba Ndlovu uthe ukhangelele ukuba iqembu leBhozo liphumelele ngoba amalungiselelo alo ehambe kuhle kakhulu.
I think for this game against Cape we have prepared.
Amalungiselelo ethu ahambe kuhle njalo abadlali bethu bebentshengisa ukuba lentshukuntu ekufuna ukuba yingxenye yeqembu elizadibana leCape United ngensonto. Yinto enhle kakhulu kithi nje abaqeqeshi ukuba nabadlali abaningisana ukudlala ngoba kutsho ukuba labo abakhethiweyo ukuba badlali bazasebenza gadalala. Nxa ngikhangela indlela abafana abazimisela ngayo ngizizwa nginethemba lokuba sizathola impumela enhle kakhulu ngensonto.
Iqembu leHighlanders libe ngujikelo bhanqa 1-1 leBlackrhinos emdlalweni walo wokuqala wesizini yalo nyaka kuthi leCape United lona litshayela iManchester Diamonds ngentukanya. Imidlalo yeviki lesibili izaqala kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leBulawayo Chiefs elizamukela khona iLenethwane enkundleni eluveve kuthi leNGZ Platinum Stars lizadlala leMshwana Stars enkundleni eBaobab. Iqembu leZBC Caribbean lizamukela iRentals naseNyamunga. Eliyata likhangelelwe ukudlala leChickenini enkundleni yaseRuvaro. Loba nje kulimbiko ethile iqembu selingashabalala njengoba umnikazi walo uWalter Magaya kuthiwa akasafuni ukuqhubekela phambili lisekela ngemali kodwa usezabe ephathisa amaqembu amela isizwe kuphela. Komunye umdlalo wangomgqibelo iqembu leSiplatinum okuyilo intshantsho zanyakenye lizancikelana leqembu leTriangle ngasemandaba. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leManchester Diamonds lizadibana leHarare City emdlalweni ozadlalelwa enkundleni yeKibo ngoba inkundla yeSakuva okuyilo ikhaya leManchester Diamonds ingaphasiswanga ukuba kudlalwe lokuyo. Iqembu leDynamos lizadlala neleWangi enkundleni yeRufaro ukuthi iqembu leChapungu lizadlala neleBlack Rhinos enkundleni yaseMandaba. Iqembu leChapungu okuyilo elihlezi phezu kwengalane ngemva kokubhaxabula eleBulawayo Chiefs nge-5 kanyanga usuku lokuqala olwemidlalo. Lalo lidlalela edolobheni lasezishabane ngoba inkundla yalo ye-Ascot nayo ingaphasiswanga ukuba kudlalwe lokuyo imidlalo yePremier Soccer League. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje uEzra Chisa Spanda uhamba lomhlabelelo sakhulayo ocula ingoma zokholo. UGift McGerald Ncube owazakala kakhulu ngokuthi nguGive siyadumisa yena odabuka koBulawayo.
Umuzi wemakhokhoba koBulawayo udume kakhulu ngokuba nabadlali benguqu athi ngabaculi. Siyadumisa ngoba sebekhona abaculayo kulezi nsuku.
Ngibingelele balalele emakhaya okhulumayo ngugive siyadumisa ngigospel artist lapha koBulawayo emakhokhoba sizalwa konkosikazi endaweni okuthiwa yimajiji.
Selamadlala nje athize esawakhiphile usiyadumisa.
Ngiqala ukucula ngo-1996 ngincane ngingakangena esikoleni. Ngicula ekhwayeni kaSunday School, ngabuya ngazicula ekhwayeni yabasha nama-albhamu awu-3 alithi kanye nawe inkosi lakuqala ilolele lika-2015. Then 2017 ngazorekhoda elinye elithi Zikhetheleni. 2019 ngazorekhoda elinye elithi Hamba Sitimela.
ngibongele kuwo umculo okholo umfana kancube
akwenza ngakhetha umculo yegospel ke ukuthi ngithumayele lizwi likaNkulunkulu ngitshela abantu ngisend imessage ngevangeli lombuso lokubuya kukajesu umculo wami uyamukeleka kakhulu ebantwini bawuthanda kakhulu abantu ngendlela enye emangalisayo bathanda ukundandelela nalapho engicula khona kumbe kusemachechi kumbe kuma-music concert amasidiyo ami bathenga bathaba busisa mabesho
Israyeli bathi ubo thethanini
Sikhathi silomona lizibani walitshela abanye abaculi kunye labalaleli siyadumisa
umculo wami ke siyatholakala nalaya ngisiyenzi yabenza khona kwe-Velocity Records ku-Serena Avenue lolobhengula Street ilizwe engathanda ukuthi ndithiyele abaculi nabalaleli nabe nendaba nokuthi abantu bayajontshe umculo wenu kodwa bambelelani nibekwazi ukuthi ku-music industry lilandeni ku-Facebook page nugive Matsherout Twitter, ukivese atumisa. Email address, ukivese atumisa @gmail.com.
Lapho kuphekwa khona umculo onje uyazigwejise ngengoma zokholo ezidumisayo zibuye zibusise silo kibe siyadumisa pelasonto enhle kililonke balaleli igama lomngeza Jesus Banda lisale
Sizigqibe ngokukhangela ebezihamba phambili. Kusungulwa isinye njalo isikhwama sokuphathisa abehlelwe yingozi yezulu lesiphepho esimale ngamadola izigidi ezingamashumi ayisithupha. Kwanele Mthwakazi likhumbule liyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Matukanduna bafubatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.